sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhlaka 4 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Hayi, lamhlanje umhlangano sukhanseliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini.
Amakansila akobulawayo ehluleka ukuvumelana ukukhetha umeya lomsekeli wakhe lamhlanje.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo. Intengo zingakhwela, kuhlupha abazali, abantwana bengixotshwa isikolo, kuhlupha abazali. Lokhu nje kukhaya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo njalo kabaphumi ukuthi babuye bazonceda abazali.
Abazali elizweni lonke bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondane lokuvulwa kwazo lamhlanje. Esigabeni sethu lapho esihlaziya ngezenotho sikhangela ngokuqonga kwentengo yempahla ezitolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amakansila akobulawayo angamachumi amabili lasificamunwe munye engewemanyano we-MDC Alliance anqoba kukhetho olwenziwe ngontulikazi ehlulekile ukuvumelana kokuthile ukuze bakhethe umeya lomsekeli wakhe lamhlanje. Amakansila la afungiswe ukuqala umsebenzi ngeviki edluleyo abemele ahlangane eBulawayo City Hall, eLarge City Hall. Lamhlanje bakhethe umeya lomsekeli wakhe bahle bafungiswe ukuqala umsebenzi kodwa lokhu akwenzakalanga. Okuningi asikuzweni kuAnastasia Ndlovu ekhona le kweBulawayo.
Amakhansila la ahlangane endaweni ebingahlelelwanga, lokho badanise iningi labantu abakade bebutheni eLarge City Hall bemelele ukukhethwa kukameya lomsekeli wakhe. Umabhalane omkhulu wekhansili yakobulawayo uTown Clerk Christopher Dube utshele izakhamizi ukuba umhlangano osudluliselwe phambili ngoba kulomthetho ikhansili engawulandelanga okubalisa ukwenzela umhlangano eLarge City Hall. Ukhansila kaWard 17 unkosikazi Sikhululekile Moyo uchasiswa ngokumiswa kwalomhlangano.
Ngosikhululekile Moyo, ukhansila kaWard 17 egoqela iPhumulani St Peter's Methodist Prophet Nyoka Green Gables. Hayi, lamhlanje umhlangano sukhanseliwe kutholakala ukuthi iChamber Secretary basifikele ukuthi kulombiko ukuthi kule security risk. Bazasazisa ukuthi sizahlala nini. Akula nto esingayenza ngoba the decision has been made ukuthi sebe cancelled.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yamalungelo oluntu we-ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi akula nkinga amakhansila awahloniphe izimiso zebandla ledolobho.
Hayi, ivele yindlela iZimbabwe esebenza ngayo uma bengalanga ngqondo, so asila problem thina. Sizamelela ilanga okhansila sebekwazi ukulalela ibandla labo ledorobho. Kuyithuwa kwinto vele okungahluphiyo, idorobho leli ngelethu. Laba abantu vele bebengekho bazodinga umsebenzi, sebeqhathiwe. Mhlazana kuthiwa kwankwa sebekwazi ukusilalela nje abahlali bakobulawayo, hayi kuza kuqhubeka. Kodwa kathesi hayi kuza ke kume mbijana, sizamelela ilanga sokurayi.
Isakhamuzi sakobulawayo uMnumzana Alick Gumede ukhala ngokuthi bakwenziwe into yakibo.
Ngicela ukudingana uma election abukho. Siyabe sidingana isikhathi. Sine sifuna lapha into yakithi. Kwenziwe into yakithi. Yifele freeness of any election. Lapho into ezekuze kuya phansi kuzethatha abantu bemzi. Asazonde amashoni. Kodwa lapho kukhokhela umuntu wesindebeleni. Umpondo kayitshintshwa kuphela la ngiyokhangelile. Laba bemzini abahambe kibo balethwa umsebenzi la ngababuyele kibo.
UMnumzana Ambrose Sibindi umabhalane wenhlanganiso yezakhamizi eBupra usole isenzo salamhlanje.
Izakhamizi zakwaBulawayo zidane kakhulu ngokwenzakeleyo lamhlanje ngoba besesikhangela ukuthi lamhlanje indaba kameya lomsekeli wakhe iyalungisa iyaphela but khathesi sesifika sitshela ukuthi akusenzakali ndlela esigaba sizinikwa sibona ungathi ibehavior enje ilokutshengisa ukudelela uBulawayo nezakhamizi zakwaBulawayo ngoba singaqhubeka sinde sibona ungathi khathesi uBulawayo kulo muntu ongathi umbuyisele emva ngoba besifisa ukuthi ngabakhethiwe kusekuqalisa ukusetshenzwa intengo zosezi delivery kodwa ngakulokudileya siya kuvizelwa so kukhona ukuthaya manje la
lithi kwenziweni
thina esikudimandayo ukuthi sifise ukuthi nxa kuyikuthi kuyehlula ukuketha umeya lo deputy kumbe abantu abakhethwayo akula ababona ungathi uyakhwalifaya abatho nalivaa umali kangisalisebisa nxa uthi akhwalifaya abakwenze masinya thola umeya wethu wedorobho lo msekeli wakhe ukuthi kuhlangeleleni
umsekeli kamongameli wemthwakazi republic party unkosazana prince yangulube naye usole okwenzakale namhlanje
enkosi kubona kusondakala lapha kutshengisela ukwethuleka okukhona njalo siyakubona ukuthi lo meya ozakhethwa abantu bengekho akusenguye meya wabantu njalo mina ngithi ama-residents akoBulawayo yiwo azathatha amanyathelo ama-repairs akoBulawayo yiwo sokumele athatha amanyathelo komlapha sisuka lapha
kube nokudana okuthile lamhlanje ngemva kokwehluleka ukugcoba umeya lomsekeli wakoBulawayo abantu bakoBulawayo bake batshengisela ngemva kokutshelwa ukuba umhlangano wokukhetha lokugcoba umeya lomsekeli wakhe usudluliselwe phambili uBulawayo usola ukuziphatha kwamakhansila athile kanye nokuthi abafuni ukuthi ikhansili ikhokhelwe ngamanye amakhansila asuka phandle kweMandebeleni ngimele iStudio 7 yiwoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Abazali elizweni lonke jikelele bathi bakhathazekile kakhulu ngokuqonga kwentengo yempahla yesikolo okuqondanelo kuvula kwazo lamhlanje. Ngasikhathi sinye bakhala ngokuthi bayehluleka ukufinyelela imali enlutshwana evunyelwa ngamabhanga ukuze benelise ukuthenga impahla zesikolo. Uhulumende yena ubikwa ezithulele ngokuqonga kwentengo yempahla langendleko zesikolo. Okuningi asibuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Iningi labazali basedolobheni leHarare abekade bebhoda labantwababo ukudinga leyo mpahla loba nje isikolo zivulwe lamhla baveze ukukhathazeka kwabo ngesimo kulolu hlangothi. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni obekhanya ekhathazekile kakhulu phezu kwalolu daba.
Abazali yibo abadubekayo endlabeni zonke ezenzakalayo intengo zingakhwela kuhlupha abazali abantwana bengaqotshwa isikolo kuhlupha abazali lokhu nje kukhaya uhulumende nje kakunakani ngoba akula lutho abalutshoyo njalo kabaphuma ukuthi babuye bazonceda abazali ngokukhuluma ukuthi hayi intengo zingayiphezulu so kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TCT sidubekayo siyithi kathesi sesikhangelani namafees asesifuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali.
Unyoni uthi bekuzaba ngcono ngabe kuthiwa abazali laba balalapho abasebenza khona ukuthola imali yokuthenga ngayo kodwa isimo esikhona elizweni ngesokuthi iningi labo sebengabaphila ngokuthengisa.
Kuyamangalisa kuyadanisa nje ukuthi ukuba open for business kwakhona kuba open for business ukubani njengoba thina abantwana beZimbabwe TCT sidubekayo siyithi kathesi sesikhangelani namafees asefuna ukuthi abhadale ngama-US dollar wona amabhenki esipha ama-bond coins engatholakali so ama-US dollar khona siwathola kuphi kumele ayethengwa nje ku-black market nje edula nje kuyinto nje ehluphayo kathesi izinto sezihlupha kangaka impilo yabantwana beZimbabwe bakuyisikhathale kangaka abantwana beZimbabwe abayiwo abagcwele emgwaqweni abathengisayo abaphila ngokuthengisa besithi konke abakubambile esandleni bakufake emlonyeni akula lutho oluhambayo empilweni zethu njengoba nje izikolo sezivuliwe kathe sisehlile kalokubhadala ama-fees ngoba imali zakhona zivulakala zinkulu kakhulu.
Lokhu kukhalaza kusekelwe ngomunye njalo umzali wemzini wekhuwazana 4 eHarare unkosikazi Petronella Siziba.
silo kudana lokukhathazeka kakhulu ngokukhwela kwendleko zesikolo ekakhulu stationery lama-inform sesidonsa nzima nemiholo kayikhweli ngehluleka lokuyathenga amabhuku ka-ECD ngenxa yokudula ama-inform wona awesi intengo yawo isiphezulu
uzulu kakhulukazi abazali bahlezi bekhala ngodaba lokuqansa kwentengo yempahla yabantwana besikolo edingakalayo lapho izikolo sezivulwa nganxanye kumele bahlawulele imali yama-school fees eyanelayo lanxa uhulumende ehlezi exwayisa iziphathamandla ezikolweni ikakhulu ezikahulumende lezikamunicipala ukuba zingaze zaxotsha abantwana abeza bele mpahla enganeliyo kodwa bakhulumisane lomzali ukuba kuthiweni akunjalo baxotshwa mhla zivulwayo izikolo kuthiwa mabayedinga leyo mpahla kumbe imali ye-school fees ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Yebo, yebo, yebo. Mfaka komuhle. Mina ngingumayikhobe umsakazi weStudio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke kuhlelo lokwasakhulayo olwe-The Connection ngo-8 ntambama. Namhlanje sipha lina abasakhulayo ithuba lokusho izifiso zenu lalokho elikukhangeleleyo nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Libona ngani uMnangagwa ulakho na ukuthuthukisa impilo zabasakhulayo eZimbabwe? Ngena kuhlelo usho umbono wakho ngodaba lolu. Nxa ufisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezelo kuWhatsapp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yemlenzini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-Facebook VOA Ndebele.
Ingcwethi ezicubungula ezenotho lezombusazwe zithi ubudlelwano beChina leZimbabwe abuncedi ilizwe kodwa bunceda yona iChina kuphela. Lokhu kuphuma ngemva kokuba eleChina libike ukuba selibeke eceleni imali engamabhiliyoni angamathumi ayisithupha, i-60 billion yokuphathisa amazwe awezwekazi le-Afrika. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
EleChina liqoke umhlangano lamazwe awezwekazi le-Afrika oqhubeka esikhuluma kanje Forum on China Africa Cooperation FOCAC lapho elithembise inkokheli yalamazwe ukuthi izokongeza uncedo lwemali yokuphathisa inhlelo zawo. Kodwa ingcwethi zezombusazwe zithi eleChina alenzi lokhu ngesihle, lizama ukuquluza inotho yamazwe awezwekazi le-Afrika ngoba udlewane lobu abuletheli lawo mazwe inzuzo beyamele ekuqineni okufunwa yiChina. Ingcitshi yezombusazwe umnumzana Richard Mahomva uthe iChina isibulala umnotho welizwe ngokungaqhashi abantu elizweni ebuyalezayo izisebenzi kunhlelo zonke ezenziwa elizweni. Ngakho-ke ubudlelwano obukhona phakathi kwamazwe omabili abuncedi ngalutho ngaphandle nxa uhulumende kalungisa indlela aziphatha ngayo lapha ixoxa labeChina.
Engikubonayo mina lezi nsuku yikuthi lobu budlelwano bunganabula lutho olubambekayo kodwa buyenza ukuthi iChina ibe ihuquluza umkhono wethu ngoba njalo nxa bebuya laba bantu abaseChina kabaqhatshi abantu bakithi. Yikho-ke ubudlelwane lobu mina ngibona ngazani bulenzuzo kakhulu kuChina, bulenzuzo kithi.
Ingcitshi yezenotho uKenneth Mufamba uthe kuningi okumele kulungisise iZimbabwe ingakayidinga imali kweleChina okufana lodubo lwenkohlakalo njengoba imali le izabuya ibekwe ezandleni zamasela ehluleka ukusebenza enhlelweni zentuthuko okumele ziqondise kuzo. Uphinde wathi iZimbabwe kufuze ihlakaniphe ngoba akulamazwe akathuthuka ngemali ezivela eChina njengoba beyabe bedinga ukungena emazweni ukuzocila abantu bebuyele kibo njengalokhu abakwenzayo eChiatswa naseMarangi beze betshontshe amatshe aligugu amadayamondi.
We do not need China. Firstly, Zimbabwe should fix its own problems, in-house problems.
Asiyidingi iChina. Ukuqala iZimbabwe kufuze ilungise. ilungise udaba lwayo lokugwelekwela ingakadingi imali kwamanye amazwe ngoba umncedi kunikwa imali elizayitshontsha amachayina ebesenesikhathi yetshontsha kukuthi yatho ngale yikho-ke angiboni kule ngqumbo ukuyacela imali ebantwini esizabathola besitshontshela ekugcineni ubugwelegwele akuqedwa singakayidinga imali
ingcitshi yezombusazo umnumzana Carter Mathela uthe okwenziwa nguhulumende weZimbabwe yinto ebukekayo njengoba iChina kuyiyo yodwa eyasala imile eZimbabwe ngemva kokwethesa izinsizo zenotho ngamazwe aweYurophu leMelika. Uthe imali engathathwa ku-60 billion esetshenziswe iChina ingabe isele kanxa ingasetshenziswa ngendlela.
Ngilethemba lokubana le sikolodo esizathathwa nguhulumende sizabhadalwa ngokugcweleyo ngoba singakhangela isikolodo lesi sithathelwa ukuthuthukisa ilizwe jikelele lokuvula amafektari ayesevaliwe eminyakeni eminingi edlulileyo. Yingakho ama-industry angathuthuka, amafektari avulwe, inotho yelizwe iqale ukugiga njalo. Ngilethemba lokubana lesi sikolodo sizobhadalwa ngokugcweleyo. Ubudlelwano esilabo lelizwe laseChina buqakathekile kakhulu ngoba kumele sikhangele ukubana esikhathini iZimbabwe ilahlwe ngamazwe aseMelika kuhlanganisela leBritain, iChina yiyo ebisipha usekelo. Yingakho khathesi kubalulekile kusingalahli abangane bethu bakudala kodwa sihlanganise ubudlelwano bethu.
Uhlelo lokunikeza amazwe awezikazi le-Afrika i-60 billion lwaziswe iChina emhlanganweni ewuqoqe yanyuswa yinkokheli yamazwe awezikazi okugoqela umongameli Emmerson Mnangagwa e-Forum on China-Africa Cooperation Fokakhi. Umongameli Cyril Ramaphosa wase-South Africa uvumile izolo ukuthi okwakhathesi iChina yiyo ekhonisa ubudlelwano lobu obukhona njalo amazwe e-Afrika kumele adinge indlela abangalinganisa ubudlelwano lobu ukuze amachele wonke athuthuke hatshi elilodwa. Umnangagwa ngomunye wenkokheli ehle yekuqela phezulu ukunxuswa ukuya emhlanganweni engaka beki iphika phansi ukuthi abeke idale labaphana intambo ngemva kokunqoba ukukhetho ngesikhathi uhulumende wakhe ebikwa edinga amabhiliyoni amabili amadola 2 billion yokusekela amasekitali ukuze enelise ukuletha imisebenzi ayithembisa uZulu ngesikhathi ikangasela ukuthola usekelo kukhetho olwedluleyo. Ngimele intuthu 7 iseHarare, ngiwuGibson Bhebhe.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokufika abantu abayisithupha engozini yesavunguzane se-Typhoon Jebi ekufeni kwaso esihlengeni se-Shikoh sakwele Japan. Isinqumo somthethwandaba we-Myanmar sokugweba intatheli izindaba zenhlanganiso yezindaba e-Reuters ezimbili ukuhlala ejele kweminyaka yesikhombisa kusolwe ngabaningi elizweni lelo lakwamanye amazwe omhlaba. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka ikhwela ngesiqubu osekubangele ukuthi inhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi iZCTU ithi abaqashi kumele bengezelele iholo lezisebenzi ngesilinganiso esifika amakhulu amahlanu ekhulwini i-50%. iZCTU ithi intengo isikhuphuke ngesilinganiso esikhulu osokusenza izisebenzi iningi lazo elihola imali engaphansi kwama300 i-$300 zehluleke ukuzinakekela lemuli yazo. Enye impahla efana lesamende ibingasabonakali kodwa kathesi lapho etholakala khona ithengiswa ngentengo esikhuphukile. Isaka ebelisenza $12 linye selitholakala kwezinye indawo selisenza i-$25. Kuthi koBulawayo ngomvulo inyama yenkukhu ibingasatholakali. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labesifazane eyewoza unkosazana Magodonga Mahlangu uthi intengo isikhwela mahlayana ezitolo osekusethusa uZulu.
Ya ezomnotho kazimanga kahle ngani ngoba ngikhuluma nje bengikhangela ama reports avela kumalunga ethu kuma communities ama activities ingxoxo beqhokisana ngazo. Bathi ama basic commodities anything nje into ziyakhwela esitolo and ukuba mangalisa ukuthi uma ungena esitolo uyathola esitolo bengikhona bexebula intengo endala besaka intengo endala. So each price lay increase from the shelf and I still understand ukuthi kwenzakala kanjani. Lokho sikubona ukuxa kwenzakala ngikhathi yaphala silindile ama results ukuthi i court ruling ukuthi kwenzakale. Sibone intengo ngisenyuka ikhuphuka kanjani. And impahla zikhwelela on the shelf. Yikho kungani kuyasimangalisa ukuthi kathi vele kuhamba njani khona lokho. Konke akula nto engaqansi yonke into yakhona iyenyuka nje. Esingakawuboni ikhuphuka kwa singathi yisinkwa. Kodwa okunyenge lokhu ama-basic commodities amanye lawa akhwelela kuma-shelf. Obhizi bengikhangela ama-beans izolo akhwelile. Ngithole bekhipha besenyumisa i-price yangkhona kuma-shelf. Yonke into nje. Ungakhangela ngathi akula nto engakhweliyo. Ngoba le singakhangela kulaba abafuye inkukhu ama-vaccinations enkukhu kuleyinye esuke ku-$15 yaya ku-$106.
Abanye bathi intengo ikhwezwa ikwehla kwesisindo semali yohlobo lwe-bond nxa liqathaniswa le-dollar lemelika. Ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zindimkandla uthi kukhanya intengo yempahla ezitolo iqale ukukhuphuka ngamandla ngemva kokugcotshwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa.
Kungaqhubeka ngalolu unyawo lolu esilubonayo njengoba kuqalise nje ngemva kweviki undoda lwe efungisiwe. Angazi ukuthi kwazi inkosi lokho sibili ngobana akunamuntu ongakuchaza ukuthi yabe kunjani kodwa ubunzima. Yabe sebuphinde baphindeka kaningi-ningi ngoba futha zonke izinto vele zizasilela njalo nxa zisilela le mali ingekho yikufa kwabantu phela lokhu kodwa kwakhathesi hhayi kulukhuni kunzima.
Kodwa umsekeli webandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uthi abantu bengasoli uhulumende ngoba engakaqali umsebenzi ngokuqotho njengoba le dale lekhabhinethi lingakakhethwa.
Mina ngiyakunanzelela ukuthi intengo yezinto ikhwelile sibili kakhulu ibe yakhangela kuwo i-building material lapho isamende sesikwezinye indawo lapha sesingama-$18 kubangelwa yini khonokho masinyani nje njengoba sidlula phakathi komumo lo kuyamangalisa kakhulu kungani kuyasethusa ukuthi mhlawumbe kumbe kule yi-sabotage ethile engalivelela ngathi but kuyamangalisa kakhulu kuthi izinto ezibangelwa yini lesi. Angivumelani nalabo abathi uhulumende kala macebo ngoba uhulumende wakhona yena lo abathi kuyehluleka kala macebo kakabi khona ngoba upresident yikho ezahlela icabinet yakhe. Upresident ugcotshwe last week icabinet yakhe uzezayifaka anytime kusukela kathesi kusiya phambili. So umuntu ongakaqalisa umsebenzi uyehluleka njani ongakaqalisa umsebenzi. Oyehlulekayo ngulo oseqalile umsebenzi. Ngingathi sisamele ukuthi umsebenzi uqale. Yabe sizabona khona ukwehluleka kumbe lokwenelisa kwethu emsebenzini yonke ekhona phambili wethu.
Ukukhuphuka kwentengo lokhu kuza ngesikhathi amanye amafekitali. Ikakhulu amankampani awukwemba esevala kuxotshwa izisebenzi eziningi. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi silungiselela ukwabela abantu abedlula kancane isigidi esisodwa ukudla kulandela ukudingisisa okwaveza ukuthi indlala ibhahile elizweni. Iningi labalambayo libikwa lisemaphandleni kukanti labanye abasemadolobheni baluhlupho olufanayo. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima.
Nxa sikhuluma ngalokhu abathi yi-food security imi ngenyawo eziningi ngoba nxa ukhuluma nge-food security ukhuluma ayikho ngokuthi ukudla yekukhona kodwa kube sokusiba lezinye izinto ezibalelana lokuthi abantu bakwenelisa ukukuthola njalo ukudla kwakhona okutholakalayo kuyaqinisa njalo. Ngamanye amagama i-food security ungaba nabantu abalendlala kodwa isivuno sibe sihle. Lapha eSouth Africa kule 14 million abalala belambile every day kodwa iSouth Africa le surplus. So into engiyibonayo mina ukuthi njengeZimbabwe kufanele sikhangelisise indlela ukudla okufinyelela ngayo abantu ngoba kungaba khona kodwa nxa kuthengwa ngokuthola imali ngiba nesikhwameni abanye abangalimanga kusho ukuthi bona bazaba bendlala yikuthola ukuthi ngalesi sikhathi WFP sokufanele incedise ngokunikeza abantu ukudla
ngezinye indlela lokho kungani ngihlala yenza lamazweni anganathuthukile okwedlulele eZimbabwe
kunjalo vele asithi sikhangele even iZambia sithandekile iZambia ile surplus yokudla I think iminyaka engu 5 or 6 edlulileyo kodwa ungakhangela indaba ze severe malnutrition ebantwaneni iZambia yihamba phambili emazweni eSouthern Africa ayisikho kuphela ukuthi ukudla kufanele ukugcwala iziphala ema GMB sikubuka sithi ayishaye command agriculture nala siyibulele kufanele sikhangele ngesikhiwa bathi food system ukuthi indlela ukudla okusuka lapho kulinywe khona kuze kuyefinyelela ebantwini
ubona isivuno esilandelayo sinjani
mina eqinisweni sithandekile ngomunye wabantu esengilala ngingalele ngendaba ye rainy season kumbe singathi inhlelo zokulima zika 2018-19 ngoba nxa sisizwa izikhitsa mfundo zithi ibala leliyana esilizondayo El Nino bathi kule 70% chance yokuthi lonyaka sizaba le El Nino event lokho kutsho ukuthi kule 70% chance ukuthi izulu kalisoze lenele so ke izulu lingenele linjalo fanele sizibuze ukuthi thina sesizilungiselele na inhlanyelo ikhona ifertilizer ikhona into zokulimisa zikhona and mina into engibona ukuthi izasihlupha yona leyo nxa kufika lesi sikhathi ngo-September kungacaci kungakhanya ukuthi into lezo zikhona kumbazikho
alo ke ngumnumzana Mandla Nkomo ingcwethi ecubungula ezokulima obexoxa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa
ngombiko oveza imibono yelizwe lemelika nyaka yonke mhla ka 3 impandula ilizwe lemelika linaza imisebenzi yezisebenzi umkhosi lo waqalisa mhla ka 5 impandula ngomnyaka ka 1882 eManhattan lapho kokulabantu abafika inkulungwane ezilijumi 10,000 abafola emigoqweni benanza usuku lwezisebenzi olwele Bataan inhlanganiso yezisebenzi eNew York Central Labor Union yiyo eyaqhuqa lokhu yayifuna ukuthi izisebenzi zithole iholo elikhuphukileyo zisebenze isikhathi esifishane njalo zenelise ukusebenza zikhululekile lolu kwakulolusuku izisebenzi ezazidakazelela imisebenzi yazo kodwa ngesikhathi esifanayo zingasoze zithole iholo ngelanga le-Labor Day ilizwe lemelika lilezisebenzi ezisebenza okumangalisayo ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe ukudla okuningi kakhulu okwedlula ilizwe leChina lele-India amazwe la aziwa kakhulu ngokuthengisa ukudla okuningi ilizwe lemelika lithengisela amanye amazwe amafutha achiyeneyo indizamchina labo mabona kude lokunye okuchiyeneyo ilizwe lemelika lilemigwaqo emide okwedlula izigidi eziyisithupha lengxenye 6.5 million kilometers imizi ilezimota ezidlula ezimbili njalo ilizwe leli lilungisa izimota ezifika izigidi ezintathu 3 million ngomnyaka okwenza ukuthi ilizwe lemelika liphumelele kangaka kwezenotho yikuthi abantu balelungelo lokudinga umsebenzi abawufunayo kumbe uzenzela abakufisayo umuntu uyavunyelwa ukuthi avule ibhizimusi enze konke akufisayo umongameli Donald Trump uthi ukuphumelela kwelizwe lemelika kuveza ukuthi abantu bayavunyelwa ukuvula amabhizimusi abo njalo lokuthi ilizwe lemelika selivuselela umnotho ngendlela ephezulu uTrump uthi ilizwe lemelika liqine okumangalisayo lizigqaja ngabantu balo njalo likhululekile ngakho ke uthi likukhanya kumhlaba wonke jikelele lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe lemelika
isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke igama lami nguChris Gande yasidibaneni ekuseni ngo-fast 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.